Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 17 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Baningi abantu abebayo phezulu, sengathi kungabotshwa yena yedwa, kodwa bangabalandelela bonke abantu abayisigebenga abadla imali yabantu khona.
Umeli wegogwe nembudziya edalele parliamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena umiswe enkantolo namuhla labanye abane. Besetheswa icala lenkohlakalo elithinta izigidi zamadola emelika ezinhlanu i-$5 million.
Abekho abantu belizwe kumbe iliphi lase-Afrika abangathi kona inkululeko kucolonialism sebayibona ngoba saphuma kucolonialism emhlophe sangena kucolonialism emnyama.
Umanyano weSADC namuhla uphe umuyi umnumzana Robert Mugabe isicoco sokuhlonipha imisebenzi yakhe ndawonye labanye abake baba ngabakhokheli bamazwe aseZansi e-Afrika abayibo abasungula lumanyano. Amapolisa athi abantu sebelethe ezinye njalo izikhali zemibhobho ebezisetshenziswa ngokungekho emthethweni kulandela ukunikezwa imvumo ngohulumende eyokuthi benze lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wegogwe nembudziya edalele parliamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wa Jajena umiswe enkantolo namuhla labanye abane. Besetheswa icala lenkohlakalo elithinta izigidi zamadola emelika ezinhlanu i-$5 million. Wajajena uzalala evalelwe estokisini labanye abotshwe labo yiZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCodco uPius Manamike, uMax Monjanji lo Fortune Molawo kanye lomqondisi wePierpont Mancrox uChiedza Dlana. Igqwetha labasolwa umnumzana Harrison Nkomo ucele inkantolo ukuthi ibakhulule ngemali yesibambiso i-bail. Kodwa abatshutshisi bakwalile lokhu besithi abasolwa balakho ukubaleka elizweni bengakhululwa. Umantshi uStanford Mbanje uthe uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwalolu daba kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into enhle kakhulu ukuthi abantu babotshelwe inkohlakalo ngokuba ilizwe leli lahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yenkohlakalo. Imali kade izadala imisebenzi, yakhe izikolo, izibedlela, ihambise abantwana ezikolo, ivuse imigwaqo, yenze impilo yabantu bonke ibenhle. Baningi abantu abebayo phezulu, sengathi kungabotshwa yena yedwa, kodwa bangabalandelela bonke abantu abayisigebenga abadla imali yabantu khonale.
Bakhona abanye abakhononayo ngendlela uwajajena akhanya ephathwa ngayo ngoba uze emthethwandaba ezihambela egqoka isutu yakhe engafakwanga izankosi. Kodwa labo abakhononayo bathi nxa kuyikuthi ngamalunga ebandla eliphikisayo amanye aze afakwe lamaketani ezinyaweni.
Iqiniso likhulu kakhulu ukuthi umthetho lamapolisa akakusebenzi ngendlela efaneleyo. Amapolisa ethu ahamba leqembu elibusayo. Nxa kungabantu bezanu PF ababotshwa, labo bebotshiwe baphathwa njengabantwana, njengosane, njengeqanda, hayi njengezibotshwa. Kodwa-ke laba be-opposition, abamacembu aphikisayo presumption of innocence ukuthi umuntu wonke kuthiwa akalacala nxa esungumsola uyacatshangelwa ngakho kumele aphathwe kahle amalungelo akhe aphathwe kahle kodwa ke nxa kusiza kwabe amaqembu aphikiswayo baphathwa kabi kakhulu okungafani naloyo abebezanu PF.
Ukubotshwa kukawatchgatgena lokhu njengelunga lebandla elibusayo njengalokhu esesike sakubona khona amanye asebotshiwe lawo singathi kuveza sobala yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo ngitsho phakathi kwamalunga ebandla elibusayo.
Asingeke sibe lesiqiniseko salokho ngokuba kusengenzeka ukuthi izimpi zangaphakathi lokho okuthiwa yi-factional fights kuzanu PF besilwa ngokuthi ubani kulolu hlangothi ubani kulolu hlangothi. Kodwa ke bekukuhle ukuthi nxa ngabe kuliwa le nkohlakalo kungakhethi ukuthi ngobani bakuliphi iqembu abenze inkohlakalo kumbe abaswelele ukuthi benze inkohlakalo. Umthetho wendaba ube ngozimele uthonisa amacala ngendlela efaneleyo kungathonisiswa umuntu kodwa kuthoniswa icala.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Kusenjalo amagqwetha eziphatha amandla zebandla le-CCC esezile nyanga ezimbili zivalelwe esitokisini aselobele iziphatha amandla zogatsha lwamajele ekhonona ngokungaphathwa kuhle kwabasolwa ababalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole bona ababotshwe ndawonye lamalunga aleli bandla alitshumi lantathu besetheswa icala lokuphehla udlakela esigabeni senyathime eChitungwiza. Sizalethulela okugcweleyo ngalolu daba kuzindaba zekuseni kusasa. Umanyano wesadaki namuhla uphe umuyi umnumzana Robert Mugabe isicoco sokuhlonipha imisebenzi yakhe ndawonye labake baba ngabakhokheli bamazwe asezansi e-Afrika abayibo abasungula lumanyano. Isicoco lesi samukelwe ngunkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni weSADC Summit osaqhubekayo kwele DRC ongenwe ngabakhokheli bamazwe akuSADC abagoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abaphiwe izicoco lezi babalisa uSeretse Khama waseBotswana, Kenneth Kaunda waseZambia, Julius Nyerere weTanzania, uKamuzu Banda weMalawi, uKing Sobhuza II oweEswatini kanye lo-Augustino Neto waseAngola. Bonke laba sebabhubha njalo izicoco zabo ziphiwe imideni yabo bebongwa inkokheli yeSADC ngokusungula lumanyano kanye lokubambisana besebenzela uZulu. Imifanekiso esenkundleni ezitshiyeneyo iveza uGrace esamukela isicoco somkakhe ebambane lo Mongameli Mnangagwa yena obekhanya ebobotheka kodwa uGrace ubebophe ubuso. Sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi iSADC yenze kuhle ngalezi zicoco.
Inhlonipho leyenkomo iza ngokuthi thina njengesizwe sizikhulumzokazi se-Afrika kanele iSADC izinikele ngapha kodwa siyisizwekazi liyisizwe se-Afrika singabantu abaqina ukuthi silwele ukuzikhulula ukuzikhulula lokhu singakukhuhlwa phela nkomo ukuthi omdabe yoba thungameleyo ilawonkomo ayihlakambi indlela naleyi eyihanjiweyo lanqade kulezinye izinto lapha lalaphana esingahambanga kuhle kodwa bayihambile indima naleyo njalo umsebenzi bawenzile njalo yibo bakhokelelayo ukubunjwa kwenhlanganiso zonke zenezizuqinisa inhlanganiso zabo-au labo-SADC ngokunjalo inhlonipho njalo iyamukela ngezandla zonke njalo sisithi umfanele inhlonipho leyo osowadlulayo umongameli uRobert Mugabe.
Kodwa bakhona abamsolayo umgabe abathi wayengumbusi omubi kakhulu ongamelanga athole inhlonipho enje kumbe ahlonitshwe iloba ngayiphi indlela.
singakhohlakela nkomo ukuthi ukuthi igramu engathi igcwele uchago bese kuba ingawela kumbiwele ukuthi ngakudala kumgago hatshi uyongivukula eporota okuvukuwele okungakuyinikeza ukubeke eceleni laphana kodwa sikhangele intoeninre nje yabomdabe singathi ukuthi kumbe singathi ukuthi ukhulula kunye ngabe aposa wanashika khona ekuphineni eyalula esikhundleni kuphela kwezekhulile asayenelisi kuphela yiko kuphambanisekile khona phana nokunye nje kubile okuthathu yeyovela engasingilosi kambe umuntu wonke laye ulamaphutha ndinabantu bonke angabaphilayo kodwa ke okukhona yikuthi wenzakaya kwadlula kodwa sikhangele ukuthi umsebenzi kamgabe eminye ekhona esiyibonayo emihle ayirabheki kona siyabonakala yalo yinhlonipho ayinikwayo ihlonipho kakhangele ukuthi ahlonitshwe naye.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Lokho kwathatha bona abamnyama abathathe ebandumini labo baba ngabanqindezeli, baba ngababulali, baba ngabahlukumezi. Abekho abantu belizwe kumbe yiliphi lase-Afrika abangathi bona inkululeko kukolonialism sebayibona ngoba saphuma kukolonialism emhlophe sangena kukolonialism emnyama. Wabulawa abantu, kwahlukunyezwa abantu, bantshontshwa umnotho wamazwe, kwenziwa zonke izinto ezazisenziwa ngamakolonialisti labahlukumezi. Ngakho ukuthi izicoco ngezani umuntu ocabangayo olomkhumbulo angasuka amangale ukuthi kanti kuyini okwenziwayo kwengalezi zicoco.
Akukho yini okuhle osokwenziwa yi-SADC esingakuncoma?
Okuhle kwakhona inkinga yakho ikhona ukuthi wabona futhi idinga. Ngoba nanso siyakuzane siyamdinga ukuthi kungabe kukhona yini okuhle, kungabe kungekho yini okuhle. Ngabe kukhona ngabe imibuzo kasiwubuzano njalo baba. Kunzima ngoba into enkulu kuzo zonke izikhokumele ibuye lokuphuma kombuso wabelungu wakangqindezeli kwakuyinkululeko nombusa kahle lokuthi abantu bangaphili besesaba namathuba abantu okuphila ukuthi akuhlengi. Leyo nkululeko ayizange yabonakala. Ngakho nxa kuthe kwaba lokunye okube khona okungakuthiwa kuhle kodwa kungayisiyo inkululeko kuyabe kukuncane kakhulu ukuthi singakhuluma ngakho lokho. Okwakufunakala inkululeko ikuphi inkululeko yabantu njengoba kunje yena ubaba uMnankagwa ube khona ngale laye emcimbini lo wokunikana isicoco angayiletho ukuthi amaZimbabwe akhululekile lokuthi amaZimbabwe intando yabo yokuzibusa iyenza kenhle lokuthi balempila kahle umnotho lomkhono omuhle. Ayizange ibe khona inkululeko ngakho okuhle kwangakhonakala kubuncane kakhulu ukuthi futhi ngaxoxa ngakho.
Sikamgabe sona isicoco ungathini ngaso nxa sikhangela imisebenzi yakhe sisukela lapho ilizwe lithola khona uzibuza?
Yisoke isicoco esingasisebenzisa njengesibonelo ukuthi izicoco lezi ziyinkinga ngoba uzasiphiwa njani isicoco ebukwani ehlonitshwani?
Unkosikazi Grace simbone esamukela isicoco sika Mgabe simbone njalo ephuma emifanekisweni lo Mnankagwa bebambane izandla besamukela lesi sicoco. Mnankagwa khanya ebobotheka kodwa unkosikazi Grace Mgabe hayi ube khanya ekwatile ebophe ubuso. Ungathini kahle kahle ngalokho?
Ngaka mamajeke unkosikazi kaMgabe ngobe sazi ukuthi yena uMnankagwa ufuna ukuthi kugujwe amathambo kaMgabe asiwe lapho uMnankagwa wafuna khona. Ngakho kuyaliwa kulezimpi ezingaphansi komhlabathi.
UDr. Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe. Amapolisa anti abantu sebelethe ezinye njalo izikhali zemibhobho ebisetshenziswa ngaphandle komthetho kulandela ukunikezwa imvumo ngohulumende eyokuthi benze lokhu bengathonisiswa kuze kuyefika ekupheleni kwenyanga ezayo. Embikwena wethu lenamuhla amapolisa athe lokhu sokukhuphule inani lemibhobho esiveziwe layafika kukhulu lanhlanu 105 selokhe uhlelo lolu lusungulwe ngeviki edluleyo. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sivindi olwela amalungelo oluntu.
Well, okokuqala ukuthi linyathelo eliqondileyo lelo elincedisayo ukubana abantu izikhali abalazo engxenye asebesesaba ukuthi kande bengazibisela njani zibuyele. Njalo futhi isikhathi esiningi umuntu olesikhali uba uyalingeka masinye ukuthi agange ngaso kumbe nje lanxa esethe wangalosisani lo muntu esisebenzise leso sikhali ngendlela engayisiyo kube lokufaka omuntu. So ke nxa kuyikuthi leli inyathelo eselithethwe nxa ulikhangela ukhatshana kuyinyathelo sibili esibona ngathi liqondile elincedisayo. Kodwa nxa useduze kuba le mbuzo engxenye engafanele kubuzwa ukwenzela sibe leqiniso lokuthi leyo nto for sure umuntu obisela isikhali ngumuntu obekuleso sigaba sokuthi ngiye umuntu obeganga ngaso, ngiye umuntu obebulala abantu. Imbuzo bakhona phana.
Njengabalwela ilungelo loluntu, liyakuthemba lokhu yini ukuthi ngempela kuyenzakala kumbe nxa vele singakwazi ukuthi izikhali zikhona zingaki, akungeke kwaphathisa kakhulu.
Ebesikukhangelele ukuthi nxa kukhulunywa indaba yezikhali aluba kuthiwa phose inani lakhona abantu abathwele zezikhali bayaziwa ukuthi ngabantu abangaka. Bekuzancedisa ukuthi nxa umuntu ekhuluma nge-20 esezibuyele, nge-105 esezibuyele izikhali lezo, ubona ukuthi ziyaphungula, ziphungula futhi kubona abantu abagangileyo. Njalo siyakukholwa ukuthi nxa ukhuluma ngesikhali esake sasebenza sisetshenziswa ekugangeni, uhulumende uyenelisa ukuthi akudingisise kambe lesi sikhali esilethwa lapha saye sasebenza yini ekugangeni, ukwenzela ukuthi lokho kutshengise ukuthi for sure abantu ababisela lezi zikhali ngabantu boqotho okuzenza ukuthi i-crime rate yehlile phansi. Kodwa nxa kungenziwanga khonokho abantu bagcina besesaba ukuthi kambe kungabe kusenzakalani. Njalo phela singakhohlwa ukuthi eZimbabwe kulobu dlangolomuntu okwenzakalayo obokuganga okunye okuyi-involve even into ze-politics, lokho singakubalekeli. Uzathola ukuthi kulabanye abantu ababele lezo zikhali baye bazisebenzisa bezinikwe ngabantu abagangileyo be-politics ukuthi bahluphe ngazo abantu, babulale ngazo abantu, kodwa bengabanga ukuthi bathifuna imali yabo ngenxenye ze-politics. Engxenye bonabo bantu bathe sebenikwe lezo zikhali bengasazibiselanga. Sokuyindlela futhi yokuthi engxenye uhulumende wethu owe-ZANU-PF azama ukuthi lezo zikhali zibuyele emuva ukuthi labo bantu bengabotshwa. Engxenye kwese linika leli thuba lokuthi abantu balethe lezo zikhali. Kodwa-ke kukalutshwana sibili nxa sikudingisisa ukuthi sibili umuntu ogangileyo olamacala yaziwayo watshontsha imali wabulala abantu asibise leso sikhali. Ngoba sazi leso sikhali kule ngozi yokuthi engxenye sizahlolisiswa sibonayo sivela ngabula nxa kuyi-amnesty awusozwazi kusasa. So ngaleso sizathu kwenza kube le mbuzo eminingi edlula impendulo ukuthi kambe for sure abantu okuyiwo abagangileyo babisele izikhali yini na. Uhlupho yikuthi labona abantu phela ukuthi zibiselwe mbani njengoba la kuyimfihlo kuba nzima. At least ngakuyaziwa ukuthi lezi zikhali zivela lapha. Lo mphakathi engxenye phela ngeza ukuthi ah, kodwa bani vele bekucatshwa ngathi ungathi balokuganga okuthile. Kodwa ngakuphonga ubiselwa kuthiwa kubiselwa aba thina njengabomphakathi sitshelwa khona okusingaze kuze zivela ngaphi. Kuba nzinyana. So ke into yakhona singeze sibili sathi hayi lapha kuzahamba kuhle. So ke sinazela kusenzakala sithe engxenye kungcono, kodwa sisile mbuzo ukuthi kambe abantu ababisela izikhali yibo sibili abaqodo yini abavele abayizigebenga abatshontshela abantu ababulala abantu? Yimbuzo ekhona emakhanda abantu.
Umnumzana Ambrose Sivindi ulwela amalungelo oluntu, njalo ubexoxa loSthandekile Mhlanga we-Studio 7 ekubulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iMatabeleland Institute for Human Rights ithi sinanzelele amaphutha asemthethweni we-Traditional Leaders Act. Lawa maphutha agoqela ukunikwa kwabosobhuku amandla amanengi okwahlulela amacala osobhuku eyedwa. Kona linhlanganiso ethi kugcina kubangela ukuthi usobhuku abe nguntando kayiphikiswa. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa utshele uGainer Gumede Saidi we-Studio 7 ukuthi kungalesi sizathu inhlanganiso yakhe inxusiwe ukuyakuma phambi kwekomiti yebona ngembuso yezabelo I-Portfolio Committee on Local Government ngemva kokuyibhalela bekhalaza ngalawa maphutha.
Njengenhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights sinanzelele ukuthi kulephutha elikhona kumthetho we-Traditional Leaders Act osebenza eZimbabwe ngoba lumthetho uthi usobhuku uvillage head kulomlando wokuchaya ivillage development committee eluhlangothi lwesigaba olulomlando wokuhlela njalo lukhangela inhlelo zentuthuko esigabeni. Uphinda futhi njalo umthetho uthi uvillage head nguye ochaya ivillage assembly okungumhlangano wesigaba sonke okhangela uhlole ukuthi ivillage development committee isebenza kahle. Okuthi ukuthi usobhuku iyazichaya eplana lalapho njalo esenza inhlelo zentuthuko aphende njalo futhi azichaye lalapho esezihlola ukuthi usebenze njani. Lokhu sithe sikukhangela njengenhlanganiso sabona ukuthi okokuqala likuphambanisa isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe esikhuluma ngokwehlukaniselana amandla lokuthi kubonakale ukuthi kulokuhlolana ukuthi kusetshenzwa ngendlela emgceni. Okwesibili sinanzelele njalo futhi ukuthi kuyaphambanisa ilungelo labantu lokuphatheka kuhle enhlelweni lembe ngithi emsebenzini yentuthuko ngoba nxa sikhangele ngokwamazwe ngokwenhlanganiso yamazwe omhlaba yonke iUnited Nations ilungelo lentuthuko sokulilungelo lalo njalo futhi elinanzelelwayo. Okunye njalo kusinanzelela ukuthi kuyaphambanisa ukuthi abantu bakhulume ngendlela abafisa ukukhuluma ngayo bekhululekile ngoba thina singabantu abahlonipha isiko, singabantu abakwaziyo ukuthi umuntu omdala osekukhokhelini njengosobhuku akumelanga uphombe ukumchaya mahlayana kumbe umphikise phakathi komphakathi. Manje njengalokho nje sizibuza ukuthi abantu bazamsola njani nxa engasebenzi kuhle le Village Development Committee yakhe bona isintu sisala ukuthi bamchaye nje mahlayana emphakathini. Njalo futhi sibona ingani lokhu kuyadelelisa isimo lesimilo njalo futhi lomsebenzi wabo sobhuku esigabeni. Ngasho leso sizathu ke siyenze ipetition eya eParliament lapho sithi thini iParliament kayiguqule umthetho weTraditional Leaders Act ukuze ukuthi nxa sikhangele iVidgo kukhethwe uVillage Development Committee Chair ozakhethwa lama committee members wonke njengabo lokhu oweward development committee ukansila simkhetha laye. Ngokukhetha uVillage Development Chair kuthi ukuthi sizakhetha umuntu olobuciko lokwazi kangcono ngokubambe zentuthuko kube sokusithi sobhuku umsebenzi wakhe usale unjengomsomenzi kamlisa okuthi uhlole ukuthi iVillage Development Committee iyasebenza kuhle ngendlela efaneleyo njengalokhu umlisa umsebenzi wakhe kuyikuhlola ukuthi Ward Development Committee iyasebenza kuhle. Ngaleso sizathu sibisele isithunzi kubadala bethu lenhlanganiso zethu zomdabuko iTraditional Leaders siphanjalo abantu amalungelo ukuthi bakhulume bekhululekile njalo ilungelo lokuthi izigaba zayithi zithuthuke.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumqondisi weMathebeleland Institute for Human Rights obexoxa logena kumete sayithi weStudio 7. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla silonkosazana Kathy Webhebhe ohlala kweLebotswana oxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngokhetho lwakwele Kenya.
Ngibona ngani baba Dube kuhambe kuhle kakhulu prime obe ngudeputy president since 2013 uWilliam Ruto nguye osekhethwe nguZulu weKenya ukuthi abe ngumongameli.
Nxa usukhangela kodwa ubona ngani luqhutshwe ngemfanelo kumbe kulobongile imvalo obekhona njengoba siyabona kulabanye bathi kunganaki kulanto ehambe kuhle.
Hayi mina ngibona ngani luqhutshwe ngemfanelo njalo ngetechnology eadvancesiweyo ekubaleni kwalo ngibona ngani irigging laphana ibi impossible ngoba bebesithi bengaqeda ukubala ama election forms ona lana behle be upload ku public portal omunye lomunye nqa nje uvela le smartphone. I think ubukwanisa ukuthi lawe nje uzivalele ubone ukuthi kwenzakalani bekungani kule transparency nje
kunceda ngani ngono ukuthi nqa akulokhetho kube abantu bebona ukuthi kungena lokho kuphuma lokho kungena lokho kusiya phambili
kuncedisa ngakhona ukuvikela ukuthi kusasa engabi khona osolayo njalo nxa engabe ekhona olensolo the kind of technology esetshenzisiweyo kuyanceda ngoba kuyakwanisa ukuthi la kuma servers laphana kuma computer kukhangelwe kukhanye ukuthi kwenzakaleni. So mina I think ukuthi kunceda ngakhona ukuthi abantu bemukele impumela yangkhona.
Nga kuyukuthi abantu bengemukeli impumela, siyakhumbula ukuthi eZimbabwe kwabulawa abantu. Kodwa kwele Kenya siyakhumbula njalo lokuthi abantu bake babulalana. Ukwenzela ukuthi konke lokhu kungenzakali kumele kwenziweni elizweni leZimbabwe.
Okokuqala khona ngokwakho vele iZimbabwe kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bemukele anything okwenzakalayo ngoba in the first place vele uhulumende abantu abamthembi. Njalo i-judiciary lezekhi azizimelanga zodwa azikhululekanga ungani nje zisebenzela ibandla elibusayo. So khonokho nje kuzohlala vele kulokuxabana. Kuzathatha isikhathi impela ukuthi kwenzakale njalo eZimbabwe uthola ukuthi i-transparency yona ngokwayo ayikho. Ayikho kahle kahle i-transparency kunenge okunye nje ukuba nama okunye ngingathi ama irregularities othola ukuthi uzathola ukuthi indawo eziningi abantu lapho umtade ebhalise khona kusekho khonapho ngelanga lokugcina nge-last minute nxa ethi uthi uyafika ethola ukuthi usemuviwe i-polling station ngokunjalo ngokunjalo nje uthola nje kungahambi straight okweZimbabwe nxa sekuqathanisa lokweKenya. Njalo eKenya sibonile ukuthi laba abancediswayo ukuvota umuntu ubevunyelwa ukuncedisa umuntu oyi-one. Njalo bekungani kumele kube le-witness yokuthi wapho sayine phansi ukuthi yena lo oncediswayo ufake khonapho afuna khona. Something esiyibona ingenzakali eZimbabwe.
Kwethusa kanganani ukuthi umuntu nxa esiyancediswa khona ngale ezengena ebhokisini angene lo muntu kuba ngamaziyo kumbe into ezinjalo? Ubona ngani kusiza ngapho na?
Hayi, I think ilaba abancediswayo isikhathi esiningi kumele bephiwe ukuzikhethela ukuthi uhamba lobani. Obviously umuntu nxa ekhubazekile kumbe engaboni kumbe eleyinye ithalenti kodwa ulaye phela umuntu amtrustayo. So I think abangakhethelwa ukuthi wena uzancediswa kodwa kwena whoever obancedisayo kube umuntu oyabe khethwe yibo bona. Maybe family member or somebody.
Yes, siyabona bekhinya ke abaphikisayo bathi bahambisa udaba lolo emthethwandaba. Wena ngubona kwakho ubona ngani kuyafanana yini nakhonokho okwenzakala eZimbabwe? Uyakhumbula?
Ya, okweZimbabwe njengoba sengitshilo baba Dube ukuthi ama-irregularities haye khona. Even loba wawungaso observe kodwa kuningi okwakuvele kusenzakala. For example, wawuthola ukuthi mina lapho engavotela khona kakhulu ngo-2018 lapho engavotela khona like a few meters before i-polling station wawuthola kule group yabantu nje yayingaqedakala ukuthi njani. Abanye abantu bathi babe strithenwa yilabo bantu. So izinto ezinjalo vele ukhetho awusozube kwazi ukuthi kuhambe njani. Njalo abantu abanye ababengama-observer phakathi khona phana uzathola ukuthi nxa kwasekubalwa laphana kuningi okwenzakalayo. So esingakuboniyo kusenzakala eKenya. So yikho engikutshoyo ukuthi okweKenya ngendlela okwenzakale ngakhona it's highly unlike ukuthi kungabe kukhona okungayikho. But nxa kuyukuthi kuzayiwa emakhothi mina I believe ukuthi ngendlela akade kusenziwa ngakhona lo ngasola ukuthi lutshontshiwe kumbe kunjani kuyabe sekulaye abuye lobufakazi obunye. But from outside nje nxa u-observer mina ngedwa mbona ingani hayi lwenziwe nje ngendlela nje.
Kethiwe Bebe odabuka eZimbabwe osebenza kwele Botswana ixoxa lo Gibbs Dube. Lingayikatshana zihlobo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaqhubeka sikhangela khona udaba lokhetho lakwele Kenya. Siziphethe ngebe zihamba phambili. Umeli weGokwe nembuziya ePhalamende uJustice Meyer ubotshiwe umiswe enkantolo ngecala lenkohlakalo. Oluvalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.